eyenzakeleyo yokuthi namhlanje sivela kumkhankaso wethu ebulilima kuward 1 iZimbabwe Republic Police Civil Roadblock uma ungena ePlumtree. So sifika lapho simisiwe, amapholisa acela izincwadi zemoto ezihamba ngazo azijayeleyo ukuzibona vele zidlula zisiya khonale ebulilima ward 1. Okwenzakeleyo ukuthi imota ade sihamba ngayo yasicelwa ngamapholisa yasithathwa ukuthi iPlumtree Police Station lapho bafike bayivalela khona. Ngenhlanhla kadokotela ukhuphe layo ikhona khonapho yona, kodwa bayihlulekile ukuthi bayithathe. So sizame ukuthi sibuzisise ukuthi hayi bashaya leyo imota ngoba bayayazi ukuthi vele idlula khonaphana nsuku zonke siya kumakhambizi. Bathi hayi imota evela phezulu. So lokho kutshengisa ukuthi umdlalo lo esiwenzayo wama-bi-election awukho ku-level playing field, ngoba abanye bayakwazi ukusebenzisa ama-apparatus awe-stage ukwethusela abanye abaphikisayo.